Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 5 kuMbimbidlo 2023 ngoKhethi Dube. Endaweni zethu namhlanje.
Mhlaka 12 kufika mhlaka 21 kuqalisa iBlitz lapho esithagethe khona uregister abantu abaningi eZimbabwe kakhulu ontanga.
Amabandla asedinga abantu abazavota lonyaka ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission ilungiselela uhlelo olukhulu lokubhalisela ukuvota.
Akuselakali ukuthi abantu nxa besenza ukhetho kuthi abanye bamabandla bethi hey lapha kunje laphana kunje kulokucebelana khona kukhona kunjani kodwa hayi isikhathi esiningi ngalesi eZimbabwe sake sibe khona silokuthula kunje ngalokho.
Abakubandlaleza no-PF bathi amabandla wonke agagasela ukhetho oluzayo ngokuthula. Kwezamasiko sixoxa ngokudla kwesintu okugcwele indawo zonke eZimbabwe. Salethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla atshiyeneyo asekhankasa ngamandla okwamanje ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa athi adinga usekelo emaphandleni lemadolobheni lapho kukhangelelwe ukuba iZimbabwe Electoral Commission izaphuma ijumo kusukela mhlaka 12 Mbimbitho ibhalisa abazavota kukhetho oluzayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Ostalo Siziba uthi kuqakathekile ukuba abantu bebhalisele ukuvota.
Namhlanje ke besisabalele ilizwe lonke ke ukubana silungisekele udaba ke lo mkhankaso wethu ilizwe lonke jikelele ikakhulu emaphandleni sikhulumisa labantu lokukuhambisa ke amaflyers yakwazi ukuthi ke siprinte amaflyers more than 1 million okufanele qalise ukuhamba ke ebantwini ukubana bebambe ke imeseji yethu yenguquko yokubana ke itripu siyimelani njalo ke singangena kuhulumende ikuphi ke esifuna ke ukulungisa. Yakwazi ukubana ke mhlaka 12 kufika mhlaka 21 kuqalisa iBlitz lapho esithagethe khona uregister abantu abaningi eZimbabwe kakhulu ontanga ukubana ke wonke umuntu ke lapha khona kabe ke ethathe ke isinqumo sokubana ke uregistile ubhalisile ke ukuvota ngenxa yokubana iZimbabwe Electoral Commission izabe ihamba ke umhlaba wonke jikelele iZimbabwe yonke jikelele beregistisa abantu beseduze ke lezi ndaweni zenu. Balaleli Zimbabwe enhle yiyo indaba ke sifokasa ngayo sisimkhankasweni abantu ke sikhangelele ukubana berejista ukuvota yiyo injongo yethu le programu yethu ke okwamaviki ke amathathu azayo.
Ibandla lezaphu lalo lilungiselela ukhetho oluzayo. Umnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla leli uthi sebedinga abazancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka.
Thina njengezaphu siyaqhubeka ngomkhankaso kuzo zonke indawo. Iprogram yethu esiyiphethe khathesi yikuxoxisana labantu loZulu ukuthi basikhombise indlela labameli ababafisa ukuthi babamele konke amadale elelo ka government eParliamente la ku Senate. Sicabanga ukuthi sizaqeda lo msebenzi enyangeni ezayo ukuthi sibe kwazi ukuthi ngobani abangasimela. Yeye siyahlangana lakho kodwa ubunzima ngoba ibandla leZANU-PF alifuni ukuncintiswa. Abantu bayahlukunyezwa sihlangana nakho emaphandleni kakhulu. Into enkulu ekumele abantu beyazi ukuthi sesidiscover amajaha wethu awe-security le-intelligence. Sedisicover ukuthi iningi labantu abasema-police station khathesi sebengabantu abangama-party functionary. Abantu abangasomaphoyisa phoyisa. iZANU-PF sithatha abantu nje bathatha kuma structures wabo kuma branch wabo befakwa ema-police stations throughout the country ukuthi behlukumeza abantu. Siyacela uZulu ananzelele lokho njalo abekwazi ukuthi amaphoyisa ethu abantu abaprofessional kakhulukazi. Laba benza into ezingayisizo akusiyo amapholisa ethu, ngabantu abathathwa kuma-structures befakwe banikwa ama-uniform amaphoyisa ukuthi bezenze amaphoyisa.
Umnumzana Mqondisi Moyo okhokhela ibandla lemthokazi Republic Party uthi bakhankasa nzima.
Kathesi nje njengoba sikhuluma last week ama-youth ethu bekumele ukuthi ngabe ngomgqibelo nalo esidlulekiwe mhla ka-4 abesegwanda laphana bebamba uhlelo lwabatsha. Baqeda iviki yonke amapholisa egijimisa ama-youth lalabade bengabaqoqi bethi yenzani lokhu liyenze sokuze siliklie. Kwathi nge-last minute nge-Friday babatshela ukuthi hayi umhlangano wabangeke bawuklie. So-ke akukho free ukukhampeyina kathi eseZimbabwe ngoba iZANU PF ikhampeyina yodwa isebenzisa amapholisa ukuthi ingaklie amabandla anjengelethwe lemthwakazi Republic Party.
Uthi sokulesikhathi bethwaliswe nzima ngamapholisa.
There is only one political party eku-top gear yama-so-called elections, iZANU-PF. Amanye ama-political parties anjengawethu awakhampeyini kalula ngoba izikhathi eziningi masi-aplayela ama-clearance emapholiseni lapho ukuthi sibambe imihlangano. Ngaba sikliye. Ngizanika isibonelo kulo mhlangano esawubamba mhla ka-24 September last year e-Cross Zengenkayi. Amapholisa ayeyalila ukuklia bathi abala main power sawenza ngenkani. Kuthe the following day kumele sibe sesimbo futhi eNkayi South. Bathumela i-riot, anti-riot trucks kugcwele amapholisa from Bulawayo abanye basuke eKwekwe leGweru besiyachitha umhlangano wethu. The very same police ababethe abala main power yokuzokhangela umhlangano wethu, but ngalelo langa bayenelisa ukuthi bakhiphe ama-truck agijime aze abuye lapha. Konke lokhu kuyabonisa ukuthi amanye ama-opposition political parties akho free ukuthi akhampeyine.
Umnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi ibandla lakhe selidinga abazalimela.
Candidate esilayo thina as a party yinye kuphela ngu-president osekhona, u-president we-party onguye wakhethwa yi-Congress. Hayi. Okunye abanye laba bazakhethwa ngabantu bazakhethela khona ngale kuma primary elections ukuze sikhethe abantu abayibo abaza ngena ekhethweni ku-general election. Usokuqalile sibili khonoko kwenzakala ukuthi abantu babe lokhu bekhulukhuluma kodwa hayi kuyakhanya ukuthi umsebenzi uyahamba lalawo abanye labo abafuna ukukhethwa bebe ngama candidates lawo sebeqalisile imisebenzi yabo lalawo abakhona devele bekhona bebambele ezo zikhundla lawo ba babizi la walungisa izigamba zabo walungisa lapha lalapha. So ngokunjalo kodwa kulokuthula ukuthula kukhona sibili kakhulu akuthandabuzi angithandabuzi ngakho lokho ukuthula kukhona okutshengisa ukuthi nxa kungaqhubeka kunje ukusikhangelela ukuthi ukhetho lwethu olulandelayo lolu lube lokuthula angikahlangani lohlupho sibili lokhona. Hayi akuselakali ukuthi abantu nxa besenza ukhetho kuthi abanye bamabandla bethi hey lapha kunje lapha na kunje kulokucebelana konokwana kunjana kodwa hayi isikhathe esinjengalesi eZimbabwe sizake sibe khona silokuthula kunjengalokho kulokuthula sibili okuhle kakhulu okokuthi sikhangele ukhetho luzahamba kuhle njalo
ukhangelelo ukuthi amabandla amaningi azancintisa kukhetho oluzayo.
Sheka 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 yaka sheka yaka sheka 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 jano binga yayimbo zikayira patonazi bathi yaka sheka sheka yaka sheka yaka sheka.
Ubikwa uba amapolisa izolo kusihlwa avimbe umculi olodumo uNkidi ukuba acule ingoma yakhe ethi Ibotso eBlue Roof eChitungwiza. INewsZimbabwe.com ibika ukuba amapholisa egcele enkundleni lapho uNkidi abeculela khona amtshela ukuba amise umdlalo wakhe. Ube secula ingoma le ekhokhoza okwenzakala eZimbabwe. Okwenziwe ngamapholisa kucaphule abantu akade bemlalele ecula. Amapholisa axotshe eBlue Roof abalandeli bakaWallace Chirumoko owazakala ngegama lokucula elithi uNkidi. Ibandla leZANU-PF lisola ingoma ezikudlalade likaWinkidi elitsha lesihloko esithi Yureka. Ingoma etshaya kuzwele ngethi Ibotso. Sehlulekile ukuxhumana laye kanye lomqondisi wenhlelo zakhe ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Sehlulekile njalo lokuxhumana lomphathintambo wezindaba zekhaya umnumzana Kazembe Kazembe kanye lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele izivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kubikwa ukuba eleRussia selihlasela ngamandla edolobheni le-Bakhmut kwele-Ukraine lapho abantu asebebalekela khona basebevaleka khona behamba ngenyawo hatshi izimota ngoba kuyahlupha sebekhonjwe lozelwe. Abezindaba abeze-Associated Press bathi ibutho le-Ukraine selivule umkhandlo wokunceda ababaleka edolobheni leli besiya eKromov. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhangelelwe ukuba uzakhetha abaphathintambo abatsha kusasa bakarhulumente kulandela ukukhethwa kwakhe ukuba ngumkhokheli webandla leli njalo okweminyaka emihlanu. Uzakhetha lo msekeli wakhe omutsha kulandela ukujiya umsebenzi okwenziwe ngumnumzana David Mabuza ngeviki ephelileyo. Ibandla le-African National Congress lakhetha inkokheli entsha ngomfalakazi ngomnyaka ophelileyo. URamaphosa ukhangelelwe ukuba uzancedisa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Songe isikhathi sezamasiko.
Sinana masiko
wesenzi
umama. Sinana
masiko
wesenzi. Busigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lo mnumzana Martin Mlilo, ingcwethi kwezamasiko esintu. Sakwamukela Mlilo, kunjani Foyt?
Ngiyabonga Thobe, ngiyabonga kuba semsakazweni. Ngiyabingelela futhi njalo labalaleli.
Yes, siyabonga kakhulu ke ukuthi sikuthole namhlanje. So akusitshele ke kukhanya kulezi nsuku izulu liyana sibili. Ngalisini izulu kulezi thelo zeganga eziningi kakhulu. Iziphi esezikhumuzwa ngabantu kulezi nsuku?
Siqale khona ngasemasimini Dube, izulu line kakhulu okutsho ukuthi emasimini abantu kuyathembisa ukuthi bazovuna. Kanti njalo futhi kulezidlo eziphuma emasimini ezigoqela ulude. Khumbula ukuthi abantu bakithi ngabantu abathanda izinto ezifana lolude, ezifana namacimbi, ezifana futhi njalo bedelele. So lo nyaka sidabule kakhulu ngoba siledelele, silolude, kuningi kakhulu ngasemasimini. Kanti futhi njalo emasimini ngaphandle kwalokho sesisidla wona umumbu. Abantu bayasutha izisu zibomvu. Siqhubeke futhi njalo emasimini imfe, hawu kuyadabulisa Dube lokho esilakho. Abantu bakamthakazi bazovuna badle basuthe.
Ye, nxa sesigangela egangeni la kulani?
Sikhuluma nje ubhunzwa, hawu asikhulumi, seluyaqala ukuvuthwa luphelile, luyamangalisa. Kuyajabulisa kakhulu lokho. Asikhulumi phela ade sizipika ngomthunduluka nje ezinyangeni ezimpalo ezidlulileyo. Khathesi nje sikhangelela ukuthi kuyavuthwa umqokolo, kuyabeka umnyama, kusesabeka egangeni izithelo kuyesabeka. Konke lokhu kuchaza ukuthi abantu bayadla izithelo zeganga basuthe. Kanti futhi sikhumbule futhi njalo loba ukuthi ukudla lokhu izithelo zeganga izithelo ezilomsoco omangalisayo. Kanti njalo bengikuvikilele elidlulileyo bengisematopo lapha ngibona imhlali layithelile kumangalisayo. Ma-tenzenje abantu baya bezifika kwesabeka.
Ye, singathi ziqaliseke kanganani izithelo zonke lezi sinxa sikhangela lakudala phela zazidliwa okunye okumangalisayo?
Ngifisa ukuthi ngikubeke kucace ukuthi izithelo zeganga zibaluleke ngendlela emangalisayo emuntwini. Singakukhangelisisa kahle, abayenza ucwaningo ososayensi bayakuchaza futhi bakubeke kucace ukuthi izithelo zeganga esilazo esingathi phecelezi our indigenous trees zibaluleke kakhulu okwedlula, futhi njalo zilokudla okwedlula lezo esingathi ngama-exotic fruits ezigoqela ama-apple, banana. Kodwa kithi omgwade omthemiswane izihlahla ezilokudla okulomsoco okumangalisayo kwakho umzimba, okuqinisa umzimba, okukhuthaza abantu ukuthi bazinakekele izihlahla. Kanti futhi njalo bazidabulele ngoba ziyikudla okulomsoco okumangalisayo. Yikho engikufithizelayo, engikugqugquzelayo kubalandeli, kanti futhi njalo kubalaleli.
Ye, siyabonga kakhulu-ke Emlilo. Ungathina lakusasa likholisa ukudla izithelo zonke lezo baba.
Asibonge
kubalaleli,
sibonge
kuDube. Kwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Siyahlangana kuhlelo vuselela umoya. Igama lami ngontungamili Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Busani Sibanda.
Sibonge babuNkomo labalaleli.
into engiliphathele yona namhlanje ngalintambama into ejule kakhulu 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 ngizathanda ukuthi sibheke indaba yesipho siyini isipho ma umuntu athi unesipho uzibiza umprofethi uzibiza umthandazeli uzibiza isangoma uzibiza ubunyanga siyini isipho sibuya kuphi isipho siyombona kanjani ukuthi lo muntu unesipho ekuzikathixo isipho asiqhamuke esikayini from nowhere isipho awuhambe uyozila 40 days 20 days 5 7 days ukuthi sekunesipho ayiyenzeki le nto isipho awuphumuye kwenye indawo uphume nje kwamanye amazwe ngiyebuya ngisengisipho ayiyenzeki le nto isipho uzalwa naso umncane uba nempawu abazibonayo ukuthi lo mntwana ulesipho uzalwa naso isipho isipho sibuya kubloodline kulineji yakho isipho sonto ohamba uyoyifundela uzalwa naso isipho yinto ophuma layo esibeletheni ilineji lelineji lelineji dala ukhona ayisekhona izipho enye ilineji yothi iphiwe isipho sobuprofethi enye iphiwe isipho sokuthandazeni enye iphiwe isipho sobungoma enye iphiwe isipho sobunyanga yizipho ebanye baphiwe ubukhosi isipho siphiwe ongafani ngimbona kanjani umuntu ukuthi isipho kumele ubheke le nto engizibiza ukuthi ngiyiyo yayikhona na emuva kokhokho bami ma yayingekho le nto ngiyithethe kuphi le nto engizibiza ukuthi ngiyisangoma ngumprofethi ngumthanda le nto engizibiza mina ukuthi ngiyiyo engizipha mina ithaikle ngithi ngiyiyo ngempela ngempela ibikhona na emuva kokhokho bami ngoba isipho asiqali ngawe isipho sibuya kulineage kublackline yakho xa uzibiza ukuthi ngumprofethi kumele sibone ukuthi babukhona emuva lapha kubikhona yi-bloodline ephiwe uprofethi yi-bloodline ephiwe ubunyanga yi-bloodline ephiwe ubungoma ngiyeke ngizibize umprofethi kithi kade bungekho ngiyeke ngizibize ubungoma kithi kade bungekho ngibuthethe kuphi le nto engizibiza ukuthi ngiyiyo ngiyithethe kuphi ngaprofetha ngenze yonke into enzima kabi but le nto engiyenza ngiyithethe kuphi uma kithi yayingekho ngaba yisangoma esinzima kabi kodwa uma kithi le sasiba bungekho ubungoma kungekho ubunyanga ngibuthethe kuphi ngoba yonke into ilineji lelineji iphiwe izipho asipho asiqali ngami namhlanje angeke ngithi sengihambe ngayozila sengibuye sengile sipho no isipho yinto ophuma la esibeletheni akukho mprofethi akukho bani angaza ngiphi isipho akukho sangoma akukho gobela ongaza kuphi isipho isipho yinto ozalwa na le nto ozibiza ukuthi uyiyo nga okhokho bakhe emuva bayayazi na ngoba kumele siyibone emuva lapho obuya khona yiyozositshela ukuthi wena uyini yiyozosikhomba ukuthi wena uyini ngoba zonke izipho zibuya kumdala ubungoma bubuya kumdala but asodimuni isangoma eselapho umuntu aphile yonke into enhle unkulunkulu umdala ngoba isihlahla sidalwe ngumdala akekho umuntu wadala isihlahla umdala umuntu oyenza into enhle ebantwini bakamdala umdala omphela womandla kube ezweni sifuna iphawa lalo ufuna kuthiwa lalo kuthiwa ngilasiwayo emhlabeni kunje kuhlangahlangene awusamazi ukuthi liqiniso asibhekene emuva lapho umuntu abuya khona yikho kuzasambulela ukuthi lo muntu ngubani le nto athi ayi uyiyo uyiyo ngempela sibonge ihlo yezulu ihlo yokhokho mdali wakho konke lina bokhokhela liphi wisdom siyakhuleka njalo kumdali wenu khanyiseleni simazi sibe lamehlo omoya yokwazi ukwehlukanisa iqiniso phakathi kwamanga ngoba kubi ezweni
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Busani Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga nkulu untungami linkomo
Daniel Nxumalo ngibingelela izihlobo zami eziselubhani esigabeni okuthiwa yilupaka ward ngikhuluma manje ngisebubi district ebubi district kuneng engikubonayo okuzwisa inhliziyo yami ubuhlungu abasakhulayo basebenzisa izidakamizwa kakhulu sebebulele impilo zabo abala future ebubi asilantuthuko siswele umuntu ongasenzela intuthuko ebubi esigabeni sika ward 9 asila regression asilani so siyehluleka loba singama youth ukuthi singathi sifuna ukulima sisenza intuthuko ebubi singaqonda nga singancediswa ngubani yebo of course ukuvota siyavota ngeminyaka yonke but ama councillor ethu esiwavotelayo asuka engasinanzi ama councillor awinayo ukhetho asuka ehluleke ukukhokhela abantu bayehluleke ukuthatha izikhalazo bazihambise ku MP khona lapha ebubi siyacela ukuthi masingathola ukuncediseka lisincedise kakhulu esigabeni sika ward 9 ngeregression ngoba iyouth isithwele nzima
kuyini okunye
ngikhuthaza ama youth ukuthi asambenini ngobuningi bethu si register ukuvota sivoteleni umbuso omutsha sivoteleni impilo entsha ngoba umbuso omutsha mhlawumbe ungasiyenza sibe le future yokuthi siqhatshwe emsebenzini ngikhuluma ngini nje ngihlezi ekhaya akukho lapha engiqhatshwa khona enkampanini but ngingumnyuto okufuza ukuthi alubana ngisese le future yokuthi alubana ngiyasebenza ngakho siyacela please ngiyakhuthaza ukuthi ama youth wonke awasukume ngobuningi babo li register ukuvota mina nginje ngiya register ukuvota ngiregister ukuvota mina ngivotela ibandla ele Citizens Coalition for Change CCC mina ngingasakhulumeli abanye abantu yilo ibandla engilibona ukuthi ngilifake embusweni silibona ukuthi lona lenza njani
kusigaba sabatsha namhla besixoxa lo Daniel Nxumalo okonakale eMathabeleland North
Waye unozinto weqembu leHighlanders uSidney Zimunya sewafulathela umdlalo wenguqu usencintisa emdlalweni wokugijima uJoseph Njanji usipha lolo daba
Wezimunya ungene emdlalweni wokugijima ngomnyaka ka-2010 njalo uthi uyasuthiseka kakhulu ngesinqumo esokudinga umdlalo womutsha ngemva kokuthatha umhlala phansi emdlalweni wenguqu
When I just started running ngabona ukuthi lapha I've got peace of mind When I'm running, I went to my first marathon in 2010. I enjoyed it. It was like a duck taking to the water. Ngathi ha, katilapha kunje so, ngapha akuna mtu ngishawudayo, ngapha akuna mtu ngithethisayo. I've got a peace of mind. Whether I come last, but at the end of the day, my body wins. Ngiyabe ngiwinile. Ngakuthatha as gradually as it all went. I'm enjoying it.
Uzimunya udlale kuqembu leHighlanders ngeminyaka yama-1980s njalo udlale endawonye labadlali ababelodumo ababalisa umuyi uMercedes Rambo Sibanda kanye loWilade Mashinkila Khumalo laye osewadlula emhlabeni.
Ngithe ngifunde lo Bengula laphana kade ngilo Rambo ngilodumisana uSavimbi uNyoni kuthi ngithi sethiyenzilikazi lapha MYC sihlangane loWilade uyabona. Sithe siya ku Alibaba ngayo siyefika sihlangane la kumpumelelo dzowa wevela ngathi ngase Los K ngathi kodwa ezikolweni lapha siya besike sahlangana sadlala sabazazana ukuthi umpumelelo use Los K uwila tusemzilikazi osidini base lobhemula kodwa siyadlala against each other kodwa ngase sikhamba njambama sesiyo sihlangana ku Alibaba ngo 4 o'clock sisitrainer sisi Highlanders kodwa mina ngisuka Ibhola lami ngiqalisa ukudlala ngidlalela iZimbabwe Saints under 14. Ngasuka Zimbabwe Saints under 14 waba lokungakhulumisani kuhle. UAlibaba wabe team goalkeeper uMpumelelo Dzowa nguyobe wathi sivela sila goalkeeper ngale kuma under 16. Yiko wami uhambo uAlibaba wathi ngifika vele wangamukela ngezandla zonke ngoba vele wayethini ngawo lapho kudlala imzilikazi leLos Kay kuyabe khona la enjani ebona ku scout.
Ngaphandle kokugijima uZimunya ufuya imvundla njalo uyalima uthi uyathola imivuzo kanye lemali emdlalweni wokugijima kodwa kwesinye isikhathi kusuka ku kube nzima ukuba ayencintisa kumijaho eqhutshelwa kwamanye amadolobho ngoba enyela abamphathisa ngosekelo lwemali ama-sponsors.
Ngaqalise ngisakholisa, at the end of the day ngakubona ukuthi hayi kulokudlala I can win something, especially ku-class yami. I'm a masters, I compete with the masters. So ngiyagijima nami ngikompite, ngeway I train sengabona ukuthi hayi lami la ngingaphathela ongabantwana kwami okuyisinkwanyana ngiyakompita.
Uzimunyango uye wayengukapteni weqembu labasakhulayo eli-Highlanders elabadlali abaleminyaka engaphansi kwelishumi lathoba nomunye elinqobe kumncintiswano we-Aberdeen City International Football Festival ngomnyaka ka-1987. Ngeminyaka esadlala ubencintisana lo-Peter Nkomo kanye lo-Smart Moyo ukuba ngunozinti weqembu le-Highlanders. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Ngiyabingelela ngiwumkhando ozikhandayo umfana ozalwa eCholocho endaweni yakwaNgqula. Empeleni elithi mkhando ozikhandayo kuyigama leqembu engizibiza ngalo ngiculuma Skandi. Mina igama lami lokuzalwa uMichael Dube Thokozisi Dube isibongo hamba wonke lawo magama. Elinye ngalithiwa ubaba, elinye ngalithiwa umama. Ngiyabonga. So angifisi ukwahlukanisa lawo magama ngoba angifuni ukukwatisa abazali bami ngoba bengaseke emhlabeni. Ngifisa ukuthi nje ihambe yonke njengoba injalo. Bese ngizalana emculweni ngiqale ngonyaka ka-2021. La engafika khona i-albhamu isihloko isizwe sakumthwakazi. Ngabuya nge-albhamu elidlulile enyakenye elalithi Inyamazane Ezacile. Sengiphinde ngabuya futhi ngane zakwethu nge-albhamu elishasha. Lisashisa mpela ngoba nje ngasho lisesenabo 4 days liphumile. I-albhamu lami elishasha isihloko sithi Bazali Bami. Ngizibiza ngalo igama Mkhando Zikhandayo isihloko Bazali Bami. I-albhamu engisebenze kanzima kakhulu kuleli ngoba angifuni ukuthi manje ngiloke ngenza into eyodwa kube sengathi mhlawumbe angikhuli. Ngikhulile kakhulu kulokhu, ngithemba nanizokuthokozela. Lana kunengoma ethi Yitho Dube Omthembo Omvelase Savela Kwasa. Ngoba ngesinye isikhathi ma usenza into kumele uke uhloniphe isibongo sakini ngoba lento ngiyazi ukuthi ngayiphiwa abakithi. Endinabanye abakudube ngiyathemba ukuthi bazoyithokozela le ngoma.
Sowukhona umkhanda abancane, sowukhona 2+2. Ngithi obatshela ukuthi yitho makakhela endleleni bethemba inkaba. Bathulise mthulise ukhuluma thina-ke manje. Angihambi ngedwa lo nyaka ngiphethe usiso omdala. Umakhwela intabo.
Siyabonga kakhulu Michael Mthokozi Sidube umthembo ozithembayo esithi Yitho Dube ye kunjalo. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele besilazo. Amabandla sedinga abantu abazavota lonyaka ngesikhathi iZimbabwe Electoral Commission lungiselela uhlelo lokubhalisa ukuvota. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.